evula umhlangano walamuhla wezokwemba umphathi ntambo wogatsha lwezokwemba umnumzana Polite Kambamura uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 uloncindezelo kubembi abancane abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lomthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uncome umbukiso lo ngesizwe imbono yakhe
umbukiso uhambe kuhle kakhulu siyathokoza ngokuza kwabantu ama exhibitors loba bekungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama exhibits ngapha lokuletha abantu ngapha abazabe hlezi bebukisa accommodation costs lezinye i courses related to exhibition abantu babuyile ngobunengi silelabo ababukisayo bekhanya bethabile kakhulu ngebusiness abamanage kuyigenerator lanxa nje bekungaba ngcono kulalokho kodwa ke siyabonga ngesupport esizuze kuma exhibitors ethu
osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hove uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba
Asikhalele into eziningi ikakhulu ukuthi njengathi thina ama-miners i-government sibona ngazathi imithetho i-review izabe i-right and lokuyilungisisa i-mining bill but ikakhulu sesifuna ukubona even okwakudala kulungisiswe sesikhala ngokuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenzwa sekubona kusenzakala for instance indaba abathi i-cadastral system ukuthi sokulama problems akhona uhluphana kwabantu ubudlongodlongo egangeni abantu sebelola ama claim omunye bese thi la indawo yakhe omunye efike thi indawo yakhe kuhlungani ingayi government iyaphangisa ubone ukuthi iyadinga even abantu abavela kwamazwe abalayo i-technology yakhona ukuthi benze belungisise indaba ekhatasho ukureduce ama conflicts lokulwa kakhulu ku-mining sikhangela kakhulu futhi ukuthi indaba ye mafees ba reduce but sicela ukuthi vele ihulumende continues ikakhule supporta ama miners indaba esikhala ngayo ngendaba ye forex le currency yethu le Zimbabwe ama bond notes ukuthi at least ngahulumende yabona ukuthi for ama miners njoba ikuyiwa njani a miner ayaphumisa igolide ngaliyazwayo especially ama small scale miners ngaba yabona ukuthi bayasinika thina imali yangapha eyangaphandle ama US dollars ngoba nxa sithenga thina ama supplies lezi izinto zokuthi sisebenze emgodini sithenga ngaphandle kwelizwe okunye andabathengisa lapha labo banjani bathenga kuphandle kwelizwe befunani ama US dollars so ukuthi uhulumende besinika i currency lapha ungani kuyahlupa lokuthi ngaba yabona ukuthi especially ngapha ema officeini bangani baya reduce bangani kuba ngcono ikakhulu indaba zo ze corruption nga uhulumende uyabona ukuthi sibili especially abasebenza ema officeini lapha ngaba bangcono besebenze kuhle lathi ama korogosa
umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi
sikhangelele ukuthi makube lomthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongo umthetho busulusi kakhulu engakwaziyo ukuthi ugovernment kuyambhadala kumbe kumbhadala kumbe bafuna ukudlala ngathi we don't know because kusuke kwangenela ipolitics kakhulu kwadisturba i-Mines Mineral Act. So i-Mines Mineral Act is no longer valid. It's valid nxa bekhuluma but kodwa practical on the ground you find ukuthi kulabantu abazabuya ukuthi ngoba kwaqalisene lena into okuthiwa youth in mining and the women in mining. Kwavele kwadisturba yonke into. you find ukuthi thina esilama registered claims abasawahlonipha abantu ama claims ethu. Siya just coming in kuphela bafike bavanda laba babatshekeshe baphane bayenze yonke into leyana ngokuthanda kwabo. So uthi uyahamba le mapoliseni uthi uyareporta, you find ukuthi amapolisa lawo lawo futhi ayatshekesha futhi they take side yakhonoko kumbe they are being overpowered by the political side with that.
Umnumzana Philemon Mukwili okubhizimusi lokwemba osuka eGwanda uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona kumthetho omutsha wezokwemba.
No, in use of mine, it's all right, but kumele kube le full consultation to the minors since they're the original players. Because we also feel, okay, siyacabanga ukuthi thina siyacontribute izinye izinto. Kuma final stages, zabe zingasozi included, because I understand kathesi bekule meeting, Victoria Falls bekhuluma nge that document, but we didn't have any representation as small scale miners. As it is, we must be fully represented whenever they talk about this bill. Sicabanga ukuthi kumele sibe represented konke kuyabo kuhlala phansi kukhulunywa ngomthetho lo, so that sina siyafaka lati input yethu.
Umqondisi ogatsha olubona ngezemvelo i-Environmental Management Authority unkosikazi Chipompofu Zuze uchaza imithetho abayikhangeleleyo kumthetho wezokwemba omutsha ukuze kube lobudlelwano obuhle kubembi lezakhamizi.
Esikukhangelele kakhulu njengogatsha lwezemvelo yikuthi kube loku kube lokudlelana phakathi kwengatsha ezitshiyeneyo ezisebenzisa umhlaba. Ngikhangelela ukuthi umhlabathi usetshenziswa abalimi, usetshenziswa abafuyayo, usetshenziswa ngabayimbayezwa lokunye okuningi, even industry. So uzabona ukuthi esibe sijayele ukubona ngokuthi kungaba lo muntu olimayo kube lo muntu oyembayo, kugcina kulokudonselana. And thina sikhangele abazemvelo, uzabona ukuthi kungafika isikhathi sokuthi sifuna ukuthi kufakwe imigwaqo lyalesithi, ucande imigwaqo lyalesithi yama-fire guards. Akula muntu wabe ethakazelela ukwenza ngenxa yokuthi kala indawo yakhona isiyo yakhe yedwa. So ngenye indlela sithi umthetho nalo omutsha ungakwanisa ukuthi kube lokudlelana, kube lokukhulumisana okuhle. Into ezinjengokuphatha ezemvelo, kulondoloza ezemvelo, kungaba ngcono eZimbabwe. Okunye njalo esikukhangeleleyo yikuthi umthetho nalo uzakwenza ukuthi abalimi abayembayo laba batshi abancane esibathi ama-small scale and artisanal miners banakekelwe ngomthetho, baziwe ukuthi bakhona, babe khona okusemthethweni. Khonokho kuyayenza ukuthi bengembi bekhangela ebenyamukela ukuthi ngubani obuyayo owezomthetho. Kuzayenza ukuthi baba lethuba lokuthi basebenze bekhululekile, njalo babe lesikhathi sokuthi lapha bayembe khona baphinde bavale amagodi lawana. Even ukwemba kwabo kube yilokho lokuthi umuntu uyabekwazi ukuthi abantu bayazi ukuthi yinda ingayekela ukuphatha imvelo yami kuhle, babuya baba umthetho usebenze.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi uthi minenye imithetho abayikhangelele ukuba iguqulwe, ikakhulu umthetho wamawola.
Ibhili le Mines and Minerals Act kumele likhangele imithetho eminenge izayenza ukuthi kube lula ukusebenza kwaba small scale miners. Ukuqalisa sikhangele i-recognition in the sector ukuthi umuntu we small scale miner uyabe ume njani. Yibo kuqaliseni kwakhona also sabe sikhangela ukuthi ama regulations ama statutory instrument akhona ahlanganisa izinto njengazi ama safeties ama explosives kuthi ziyabe zilingana njani lama small scale miners. Uzwe umuntu we Intercam ekhuluma ukuthi umthetho lo wanawo ama explosives act kumele ube lula ukuthi ama small scale miners akwanise ukusebenzisa ama small scale miners. Injongo yakho ukuthi iproduction ye gold delivered to Fidelity kumbe ye chrome is being hindered, yabe hindered la ama lama legislations lwana ukuthi umuntu uyabe cabanga ukuthi ngizathenga njani ama explosives ngizabopwa ngithola ama explosives so ama umthetho lwana vele uya ngasi ukhangela uyalingana lama big lama large scale miners ukuthi izinto zifunakala zakhona siyabe zinenge but ukuthi small scale miner akwazi ukuthatha ngibhokisi lama explosives abanye abalikwanisi ukuthi obaligcine futhi abanye abalikwanisi so iminye imithetho ukuthi simele ikhangelwe lehulumende
iningi labantu abakubhizimusi lokwemba likhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba umbukiso walonyaka ubugijima ngendikimba ekhuluma ngokukhangelela elakusasa kwezokwemba ngesilungu ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.